Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 3 Nhlangula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ukudonselana amandla kubandla le National People's Party elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru esigabeni sakobulawayo ukuthiya leli bandla liqega.
But okuliqiniso yikuthi sahlala ama groups omabili sakhuluma nawo for 14 hours and kwavunyelwana ukuthi hayi akulungiswe abantu abangu 6 abazalungisa into yabo kulawayo.
Lamhla kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa ngomkhosi wokubukisa ezamasiko ozenzelwa eLower Gweru ngeziviki ezayo.
Siyasisebenza iLower Gweru Heritage and Development Association sibambane namanye ama-association kodwa kuyinto esithungamela kakhulu ngoba inhlelo zethu zikhangelele lokuthuthukisa uzulu wonke weLower Gweru.
Ukuhlelo lwethu lwabesifazane lamhlanje sixoxa lomnumzana Zipho ngezipho Ndebele wenhlanganiso yeNkundleni Padare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukudonselana amandla kubandla leNational People's Party elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru esigabeni sakobulawayo sekuthiyele libandla lixega esigabeni lesi. Kubikwa kulamaxuku amabili elinye lisekela owancintisa ukuba ngumsekeli kamongameli umnumzana Cuthbert Ncube wanqotshwa lelikalo owanqobayo umnumzana Sam Siphephankomo. Lokho sekubangele ukuthi kusungulwe ikomiti ezazama ukukhumisana umlotha. Sikhulume lomnumzana Nkomo saqala ukumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi kulamaxuku adonselana amandla kobulawayo.
Well, yes, kuliqiniso. Akula kulababili kwacelwa mina lo ambassador Mfundo ralo lo national chairman uMavaire ukuthi sikhangele njengoba ulawayo. Ya, lokho kuliqiniso.
Kuliqiniso njalo na ukubana la thilina kudissolve i-committee yakobulawayo.
Angazi kumbe ulokhuza uMethuseli Moyo uspokesperson likhukela khuluma naye yini. But okuliqiniso yikuthi sahlala ama groups omabili sakhuluma nawo for 14 hours and kwavunyelwana ukuthi hayi akulungiswe abantu abangu 6 abazalungisa into yabo kulawayo baphume lamabizo abantu bonke kufanele kuphunywe labo. So lokho yikho esikukhangeleyo ukuthi kwenzakale nga i-action yona leyo nayo eyasayinwa ngabantu bonke ababekhona from both sides khomba ukudissolve angikwazi thina silisebenzisa ngalelo bani but i-action ngesikhiwa speak louder than words.
Lingasitshela ukuthi kahle kahle okuhluphayo kuyini?
Well, Chris, abantu laba basitshela from both sides ukuhluphana kwabo. So ke sasesivumelana labo ukuthi hayi singabantu banye asikhohlweni obekuhlupha asiqaliseni kabutsha silungise into le yikho esakuvumelanayo. Kuyenzakala ukuthi abantu nxabe ngabantu baxabane kumbe bengazwisisani ngento ethile kodwa ke umsebenzi wethu wayekuya ukuthi sibumbe senze abantu abebengasebenzi ndawonye kuqala basebenze ndawonye.
Kuliqiniso ukuthi kuloku bandlululana ngokuthi lo ngumshona lo ngumndebele?
Hayi, lokho akusikho qiniso. akusiko qiniso ngoba ungabuza umbuzo onjalo kufanele ukuze leHarare ukuze leManikaleni kodwa ke akusiko qiniso lokho okuliqiniso ukuthi abanye bayazama ukusebenzisa lokho bathi thina njengabantu ngameli asifuni ukusebenzisa sikuvumeli futhi asisikuvumeli yikho sithe amagroup omabili kahlangane kubunjwe into eyabantu bonke abakhona kuyatshengisela ukuthi hayi into enjalo vele ngeke sayi-approve.
Alo ngumnumzana Sam Siphepha-Nkomo, umsekeli kamkhokheli webandla le-National People's Party elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa lomnumzana Cuthbert Ncube owancintisa kukhetho lokudinga umsekeli webandla le-National People's Party kodwa wanqotshwa. Ubekhuluma sikhulume laye eseJohannesburg eSouth Africa.
Ukusami njengobana usazi ubana mina ngilapha eMzansi okwenzakala ngale I wouldn't comment much ngoba esikhathini eziningi yizinto esizibonayo esizibona kuma-internet and so forth so nabomzwangethe so I wouldn't actually dwell on that much.
Wena njengoba ungumunye owancintisayo ukubana ube ngumsekeli kamongameli kodwa ungaphumelelanga ungathini kathesi nxa ukhangela okwenzakalayo ukusizwa ukubana kulokudonselana lalabo abasekela wena?
Look, ama-elections they came and adlula, afika adlula ama-elections. Democratically yonke into yahamba ngendlela eyahamba ngayo, of which I accepted ama-results. Aphumayo ngamseka ke umongameli ubaba ngale yes we I've rallied behind him and I'm still rallying behind him because the objective inhloso yokubona impumelelo ikakhulu phakathi kweqembu lethu.
Bakhona bathi kathi ungani ungaphumeli egcekeni uye khona ngale kobulawayo uyokhumisa abantu umlotha uthi wena sihambeni phambili.
We have always sisebenza neqembu lapha ngikhona and siyaxhumana nabantu ukuthi please makube nokuthula makube nesizotho so that esikhathini esiningi we need unity in the organization so that at the end of the day i-objective inhloso yethu yikubana sikhulule isizwe sakithi singalahlekelwa injongo yethu. Let's look at the broader picture ukubana njengobana sesisondele kuma-elections next year siyazi ubana kuzokuba khona izigaba kuzofika abantu kuzovuka abantu abanembono ehlukileyo naleyo ebhekane neqembu yokubana next year ngomusa kaNkulunkulu we need to bring a change elizweni lakithi laseZimbabwe. We are so tired, we are fed up ngesimo esikhona. We need a change and that change must definitely come next year. So that's the objective esibhekane nayo. Umbumbano abantu bakithi bebambane babe munye and rally behind our leadership, behind our president, behind the executive ekhethwe ngentando yabantu.
Alo ke ngumnumzana Cuthbert Ncube owancintisa kukhetho lokudinga umsekeli kamongameli webandla le-National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg eSouth Africa. Kulontombazana okhubazekileyo ohlala eGwanda othiwa nguSympathy Sibanda obethwele nzima ngokuhamba wasephathiswa ngamalunga ebandla le-MDCT bamthengela inqola yokuhambisa i-wheelchair. Sixoxele siphathamandla salelo bandla umnumzana Swithan Chirodza ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Into engayitho ukuthi baba yinto enhle ngoba kwaze kwathekwa le mbuzi kadla amasi kadla le mpukho ephezulu abantu bejabula ukuthi umntwana usencedisiwe umntwana sekhone usizo.
Ungasitshela ngamafitshane ngomntwana yena lo owaphathiswayo ukuthi kwahamba njani ngumntwana onjani njalo kuyini okwenzakalayo?
USympathy Sibanda yinkazana eyazalwa mhlaka 13 Zibandlela 2008. kodwa ngenxa yokuthi umama wakhe uNokuthula Juma waphuza ukubeletha umntwana waba lesifo esifaniswa abaziza ijondisi. Wayelatshwa umntwana leyo jondisi, kodwa uthe kuphela ukwelatshwa umntwana waba le-brain damage, ngayokuthi amathambo engqondo kasabambanaga ngendlela efanileyo. Lokho kwenza ukuthi umntwana ayehluleke ukuthi azincedise, umntwana ayehluke ukukhula. Bathi abazali bekhangele babona after inyanga ezisithupha ukuthi umntwana kaqalisi ukwenza njengabanye abantwana, umntwana akadlali njengabanye abantwana, umntwana akayenzi njengabanye abantwana. Bayohlolisisa umntwana kulaba abayazi ukwelapha, batholakala ukuthi umntwana unaleyo naprentimente naleyo emitho. So ngikhuluma kanje isimpathi ukuhamba kaGwanisi ukuzenzela into eziningi izilula phandle kaGwanisi. Abantu babona umama uNikki Brown esedlula ngemota bambiza bathi, mama, njengoba wena uwumuntu omhlophe ulithiwa, besicela isicele amanye amakhiwa ukuthi lo mntwana oloduko lapho umntwana ofuna usizo. UNikki Brown yikho lapho abuya khona koBulawayo, wabe esethenga ke yena leyo i-wheelchair mhlaka 25 ne-Africa Day.
Usizo lolu lalupha liphansi kwebandla na kumbe yisipho elasiyenza nje mahlayana?
Hayi, lokhu kwenziwa ngaphansi kwebandla le-MDCT, ngoba into ebesengikhohlwe ukuthi yitsho yikuthi uThalimana eprovinsi ye-Matisouth kubandla le-MDCT ubaba uSolani Moyo abambiza bedingi emnyama kumbe Black Dog ngesilungu wayekhona, nabanye labasebenzi abaku-MDCT babekhona kunikeza, kwakwazi ukujabula okukhulu.
Alo-ke ngumnumzana Swithan Ntshirodza, isiphathamandla sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Yikudibana kuhlelo lwemaphandleni, igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje engisebhinga njalo ngixoxa lomgcini sihlalo weBinga Rural District Council umnumzana Dube Mukombwe. Ngiyakwamukela kuhlelo Mukombwe.
Siyabonga Nkomo, kunjani ngakuwe kapho?
Hayi, siyaphila eMelika, kunjani eBinga?
Ah, eBinga kuyaqanda qanda, kuyachisa-chisa, kodwa hayi kanya kuyaphileka.
Hayi, kuhle kunjalo Mukombwe. Emasimini lapha kumi njani?
Emasimini Nkomo kwimi manzonzo, ngoba abantu asingeke sithi bavunile, ngoba ngikhangela thina abantu bameja kuthiwa ngesintu sethu umuntu akavuni inqola zakhe ezinhlanu uyawuhlwa uphakathi ngaphakathi, kodwa abantu umuntu uyavuna inqola zakhe ezingu-10, kodwa kulezi nsuku abantu badlalela phakathi ngaphakathi. Ikuthi emasimini akukuhle kangako ukuthi of course abantu bazaba lesikafu esifika bebhukubo-August. After August ngibona kuyabe sekufuneka ukuthi uhulumende wezanu angenele nxa esakhona ngoba uyabe engasekho asikwazi.
Kuyini elikutholileyo abathole okungani kuthe xaxa?
Angathi abantu abathole ngcono ngabantu abalimaletwa i-small grain, inyawuthi hayi la bathole kahle. Abalima umumbu hayi kabaphumanga kahle kangako, but singathi njengokukhuluma kwami ukuthi ukufika ngo-August abantu baye bezamazama ukudla, but njengoba siyakwazi ukuthi umthetho kahulumende abantu be-RX basazungazunga emaphandleni emasimini ukuthi bebone ukuthi abantu bavuna okungakanani, but ngoba kathesi singathi ngoba ukuvuna lezifuyo phakathi ziyabe zikhona, uyakwazi ukuthi eBinga kulezi nsuku inkomo ziyafa, imvubu ziyafa, inhlazi ziyafa. So ukuthi abantu ngoba kudala kwakuthi ukuthi lingaswela emasimini likhangele izifuyo, lingaswela izifuyo lingene phakathi kwamanzi ligole inhlazi, manje kathesi two ways emanzini inhlazi sezifa, kusekuthifa lemvubu phandle inkomo ziyafa lazo. So impilo yabantu izaba nzima Nkomo.
Zibulawa yini imvubu, inhlazi okhuluma ngazo lenkomo?
ukuthi kabakacaci kahle ukuthi abantu beveterinary labantu beministry of health the council the national parks the forest commission uthi baphume kahle kahle ukuthi umkhuhlane abangawuthi ngobulala imvubu lenhlanzi ngumkhuhlane bani ukuthi kokhosi abanye bayabe khuluma ukuthi maybe anthrax kodwa kabakasiniki okuyikho kangako njenge council ukuthi hayi badala sina njenge ministry of health veterinary services national parks sibona ngathi umkhuhlane lo unje ngikho kangaka of course sekuzanywe ngendlela zonke ngoba bona kuke kwaba lama case 102 abantu abafile ngobo chief sabangathi ngenyanga esibedileyo kodwa hayi ukukhanya ngoba iministry yathi aba symptoms bakhuluma labantu la izakhamiza ukuthi hayi umuntu angava nje babekwazi ukuthi bagijima esibedileni kodwa hayi ukukhanya kuyasetshenzeka sibili ukuthi abantu ndiyanolonga ku risk kade sikhanye lezi
babedle nabantu labo ukuthi bafa
babedle imvubu zankulu hathi ikakasi yemvubu zankulu zasifa emazini abantu babezidobhele emanzini bona besenza imrhwapha abanye besefeke emafrijini abanye besezayo bengakwazi ukuthi imvubu ziyakwazi ukulawa yikwini
sibuyele emasimini lapha wena njengomkomke kuyini okutholileyo uthole okunganani
umbuzo lo mkomo uzima ngesintu kodwa hayi ngathi hayi yuvunile mntakamhamba okulutshwane kakhulu ngoba indawo yami silima kakhulu inyawuthi hayi inyawuthi hayi layo sibili umumbu mbona umumbu wami hawuthi ngazuza amasaka kwana 20 kuyabe kunzima but inyawuthi ngathi ngivunile sibili okuzwayo
liyikhangelela ukuqeda nini ukuvuna ukuze zingene phela emahlangeni inkomo
ya bona njengokuhlala zayithi sike zahlangana labasobhuku labo sasivumelana ukuthi mhlaka 1 kumele umuntu wonke seqedile ukuvuna inkomo zingene emahlangeni kodwa ukukhanya bona abaqeda intambo osobhuku bakukona amavillages abakhulu bakhona ngabakaqeda ukuvuna kwankona so usho ukuthi sisezahlala phansi kusasa sibonisana ukuthi maybe sinika elinye iviki wezotoko umuntu akwanise ukuthutha izilimo zakhe emasimini
hayi siyabonga mukombwe bekukuhle ukuxoxa lawe kuhlelo
hayi nami
Velilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lomgcini sihlalo weBinga Rural District Council umnumzana Dube Mukombwe asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamile Nkomo
Siyabonga ntungamili kuhlelo lwethu lwalamhlanje liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa losobhuku umnumzana Matthew Nketa owelowa kweru Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana
Yebo baba kanti ngiyabonga lapha ukhuluma losobhuku Nketa elowa gwelu phansi kukamlisa usikhombile kungaphansi kwendlini sogwayo
ye ungasitshela nje ngamafitshane sizwa kuthiwa kulo mcimbi eliwukhangele ukuthi liwenze kunsukwane ezilandelayo
sifuna ukuthi kwenziwe uhlelo lukahulumende olwezamasiko uhulumende siwasibumbela iministry yezamasiko so iyaqalisile ukusebenza enyaka qalisa ukuwenza imbuthano yokuqala sizabe kule district arts and culture celebrations ezizakuba sensukamini chiefs hall insukamini chiefs hall yaba i-chiefs hall ngendaba yezimvula ezingu-4 ezithi uchief sogwala uchief bunina mkoba uchief gambiza lo-chief chundura sesiyanxusa abantu balezo zigaba ukuthi babuye ensukamini mhlaka 16 June ngakungathintanga ngohlelo likahulumende lapho kuyabe kubuthene khona wonke umuntu esizalwanayo sakulezi zindawo engizizalileyo sizothengisa amasiko ethu ngoba ilowa gwele yi-migrant ilabantu abasuka endaweni ezithiyathiyeneyo so sizothengisa amasiko ethu kodwa ikakhulu amasiko esintwini anjengawesindebeleni awesishoneni awesizwe sikamambo nazo zonke izizwe ezibuye kulezo lamakhosi bese ngidlulela phambili ukuthi mina njalo futhi ngimele ilogo ele-Heritage and Development Association sikhangelele ukwakha i-center yethu emvumileni business center so sidinga ukuncediswa
Kuyaba kugidwa, kuyaba kuhlatshelwa, kuyaba kudliwa inyama, kuyaba kusenziwani. Kwezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Ya ngiyavalelisa kanti ngivalelisa ngenxusa uzulu wonke ikakhulu bona abantwana beliwagwele abakhatshana abasemazweni cela ukuthi basincedise ngoba sithuthukisa ikusasa yabo abafowabo abaseleyo labo bazabuya kasebebuyile bafikele endaweni ethuthukileyo sabajoyinane leliwagwele heritage association ukuthi ithuthukise ingakibo yabo. Ngiyancisa zulu leliwagwele zulu elinyama linaba abalandeli siyalicela lonke labangena amachesi ifestival lisiko buyani iyabe ikhona indawo yenu. Sinisa wonke umuntu bazi sizovusela isiko lethu. Isizwe silahlekile esikhangelele ukuthi sizabuya ngokuvuselelwa kwesiko lesintu. Sonke isintu silesiko eliqakathekileyo. Siyancusa, siyancusa abantu beliwagwele ngokwenu lokhu ubambeni ngezandla zonke. Ngiyabonga yini okantetha khonapha sezihlala semkhaya emsukanini.
Hayi, lathi sibongile. Alo ke bekungusobhuku uMatthew Nketa oweLower Gweru ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voandebele.com la ku Facebook. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Zipho ngezipho Ndebele oyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesilisa ethi enkundleni Phadare. Siyakwamukela kuhlelo.
Okay, ngiyabonga lokho kunje naphakathi kohlelo lwenu namhlanje.
Inhlanganiso yakho enkundleni iyande ukuthi abesilisa labo bathi bahlukuluzwa ngabesifazana. Isinjani le imbiko sikhuluma lamhlanje? Ilokhu iqonga iyehla kumbe lokhu injalo?
Statistics esikhona elizweni sitshengisa ukuthi amadoda ewahlukuluza kakhulu omama. Kodwa kulama research akhona ayenziweyo kathebat and asihamba xoxisana nabo baba nabanye ababuya bedinga ulokhu zenoncedo ayaziveza ukuthi bakhona ababa nabo abahlukuluzwayo endaweni ezimene ezishiyeneyo. Inkinga ngokuba kwazi sibili ukuthi obaba abahlukuluzwa baningi okunganani kunzima ngoba baba abaningi bayasaba lokukhuluma kumele kuyayika emapholiseni kumbe ukubuya bezoncediswa entweni njengenjenge-counseling bayasaba ukubulaezoela endaweni ezinjengazona lezo. Kodwa bakhona abaithwana ababuyayo okujengisa ukuthi bakhona baba abaningi okwenzakalayo kizokhona lokho kodwa kunzima ukuthi kuyebuye kezovela ngenxa yendlela mhlawumbe amadoda akhangela ngayo kunxa mhlawumbe usuthawo ngowesifazane ingani yindoda leyana engaqinanga. So kuyabe sesaba khona ukukhangelwa ngabantu kubi ingani ngasebantu nganawasomadodadoda sibili. So ukuhlukuluzwa iqiniso ukuthi wayahlukuluzwa ngendlela ezinenge ezijiyeneyo hlanisuthaywa ukuthethiswa lakho konke okunengokujiyeneyo.
Nxa bebuya obaba laba besitsho njalo liyabakholwa yini? Njalo zikhona yini impawu ezikhomba ukuthi langempela bahlukuluzwa?
Abanye bayabe kutshengisa especially laba abetshayiwe babe kutshengisa la manxeba abalawo labo mhlawumbe abathethiswayo onjakhonokhyana abanye babe nazo amameseji babhaliweyo kuwhatsapp ukuthi indoda mhlawumbe ithethiswa itshelwa izinto ezinzima. So bufakazi sibili hhayi bona bukhona amadoda namaningi abuya ezovela sibithi hayi mina ngingahlukuluzwa ngaleyo ndlela langaleyo ndlela bufakazi bukhona. Sekosala laba abalutshwana mhlawumbe sabe sebona ukuthi mhlawumbe sedonselwa mhlawumbe ecourt sebuya sezozama layo kungani sefuna layo kungani layo uyahlukuluzwa. Bakhona laba abanjalo kwesinye isikhathi sananzeleleka fos abantu abanjalo ukuthi hhayi lo uzama ukucatha kuphela kodwa yena nguye ohlukuluzayo otherwise lokho zena inkosikazi wakhe. Wena lowo muntu onjalo uyancediswa ukuthi angahlukuluzi inkosikazi wakhe aboniswe ukuthi lokho akwenzayo kubi. Kodwa bakhona sibili ababuyayo kube sobala ngoba labanxeba uyabe nawo kwesinye isikhathi lezi nkulumo ulabe nabanye abantu futhi kwesinye isikhathi abafakazayo ukuthi into enjalo iyenzakala.
Lilazo inhlelo eziqondane lokuthi lixoxisane labesifazana kumbe lixwayise imuli kumbe linalikhuluma labo baba kuphela?
Thina inhlanganiso yethu kakhulu ijone obaba. Kwesinye isikhathi kuhlelo lonalolo olufananayo kube lesikhathi sokuthi kukhulunyisana labo mama eceleni bodwa labo baba eceleni bodwa behlanganiswe kukhulunyisana labo bendawonye. Njalo siyasebenza nezinye inhlanganiso ezabomama asikho ukuthi sizimele nje sodwa laphansi sincedisane labo ngoba injongo yethu injongo efana nayo izikhathi eziningi yokuthi siqede ubudlwangudlwangu phakathi kwesigaba kube lokuthula ezimulini izimuli zibe izimuli ezihlala zithokoza ezizathuthukisa ndalo lokhu zena isigaba seZimbabwe. So kwesinye isikhathi siyasebenzelana njalo ne-Ministry of Gender, Women Affairs, Gender and Community Development ekhangele kakhulu ihlanganisa labo mama. So sesithuba lasesihlanganisa khona abomama labo baba basesikhathi abafana labankazana kungabi lo muntu ophilayo esesaba kumbe ohlala oselilele sesibhedlela songasakhulunyiswa nakuhle esigabeni. So ngezinye indlela omama siyasebenza nabo kwesinye isikhathi.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lomnumzana Zipho ngeZipho Ndebele, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesilisa ePhadare enkundleni. Obesichasisela ngembono yabesilisa kwabesifazana nokunye okuthiyeneyo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile. Singakethukani wathi ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lamhlanje. Ukudonselana amandla kubandla le-National People's Party likhokhelwa nkosikazi Joyce Mujuru esigabeni sakobulawayo kuthiya leli bandla lixega. lamhla kuhlelo liphuma le ndaba sixoxe ngomkhosi wokubukisa izamasiko ozenzelwa eLower Gweru ngevikezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lodwa lamhlanje. Igama uChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.